Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumabasa 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngo-November last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe. Njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama-critical elections.
Amalunga enhlanganiso ye-crisis in Zimbabwe coalition atshengisele eHarare namuhla esithi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho.
Salpata kakhulu lodaba sizibizi and into eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqatha abantu abancane babasebenzela.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engalunganga emaplazini alima igwayi. Amabandla abalisele MDC thile lezanu PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abantu abazancintisa kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezingamalunga omanyano we-crisis in Zimbabwe coalition batshengisele eHarare namuhla baya kwethula incwadi yezikhalazo zabo edale lephalamende besithi bafuna kube lenguquko emithethweni eqondisa ukuqhutshwa kokhetho phambilini kokhetho lwalonyaka. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Nanga amapolisa ebalele ukufola edolobheni kwathiwa bayebuthana eAfrica Unity Square. Baqinise amakhanda, bafola, bebhoda lendawo, behlabela ingoma, ebezikhuluma ngokuqakatheka kokuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho, besola indlela amankampani athapha izindaba okubalisa ezimpapers leZBC abaqhuba ngayo umsebenzi. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uthi bona bakhankasela ukhetho oluqhutshwa ngendlela ukuze lube ngolwamukelwa ngumuntu wonke.
Njengokwazi kwenye ukuthi ngo-November last year kwayenza military coup lapha eZimbabwe. Njengebuthano le-crisis in Zimbabwe coalition, thina sithi ukuthi izinto zihambe kuhle kumele sibe lama-critical elections lawa azasibisela ku-what you call i-constitutional order.
Okubacunulayo umswelanto uthi yimpendulo abayithole kunsukwana isanda kwedlula kusikhalazo abasethula eminyakeni emithathu edluleyo ngodaba lokuphuza wahulumende uguqula umthetho olawula ngezokhetho elizweni.
Sifuna ukuthi kube le transparency around the recruitment process yesek. Kasi tabanga ngeconduct eyenzekayo I think 2 weeks ago lapho sabona uchairperson wesek eseRussia. Hello, Chris Mchangwa. We became suspicious, especially in the role that is in Russia in terms of former elections across the world, particularly the United States.
Omunye wabekade kulo mkhosi owenzelwe Africa Unity Square ngumnumzana Charles Nyoni oyebambisana lo Itai Dzamara ongaziwa lapho akhona emkhankasweni we-Occupy Africa Unity Square owawudinga ukusuka esikhundleni kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Ukhuthaza abakubutho uNyoni ukuba baphume baphele kwezombusazwe.
Iqiniso sibilileli namuhla silapha nje ukuthi sitshele amasosha alapha aseZimbabwe ukuthi hayi asibafuni entweni ezinalokho ezombusazwe. Kumele bona babe nokuba kwazi umsebenzi wabo ukuthi ngokugcina uZulu ukuzitha ezivela ngaphandle. Kabachiyane nezinto zepolitics, kabachiyane nama-elections, kabachiyane lokumemetheka phakathi kwezinto zombusazwe. Lezi zinto zama-politician lathi thina abantwana bakaZulu.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi eye Zimbabwe National Students Union Zinasu umnumzana Ashley Funye uthi kudingakala ukuthi uhulumende azimisele ukuletha linguquko.
Because it started the process of which, you know, we're advocating for our reforms. We cannot have an election when half of the employees are executing our soldiers. We cannot have an election when Mnangagwa and his ZANU-PF, they make sure that they control the media. See, I won't have any ZPC. We don't have much publicity in the opposition. There's no much publicity on my independent candidate.
Akekho oshukunyeziweyo kulesi sehlakalo lanxa kuke kwaba lokuxokozela amapolisa ebavimba lapho betshengise ukuzinikela ukuyalahla amabhakana abephethe imibiko etshiyeneyo esangweni ledale lephalamende elingumgwaqo uNelson Mandela eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiyinegisama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iHuman Rights Watch ithi kulokwephulwa kwamalungelo abantu abalima igwayi ikakhulu abantwana ngoba behlukuluzwa njalo besebenza bengelampahla zokuzivikela emkhuhlaneni ebangelwa ilumsebenzi. Embikweni wethu le lamuhla inhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise lolu daba njalo ixwayise amankampani ukuthi engathengi igwayi elilinywe ngabantwana ngoba bencindezelwa. Abantwana abakhulumela lihlanganiso babikwa besithi bafikelwa isiyezi kwesinye isikhathi behlanze nxa besebenza emasimini egwayi. Ukuhlaziya lumbiko ngokugcweleyo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana George Nkiwane ingcwethi yecubungula eziphathelane lezisebenzi njalo owayengumkhokheli wenhlanganiso ye-ZCTU yena okhuluma ezimele.
Salphatha kakhulu lolo daba zizili and yinto eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emaplazini even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqasha abantwana abancane ukuthi babasebenzele ngoba bathethile. Umntwana ayefuna nje kuyinto okuncane nje nabazali ikakhulu into eyenzeka kuphuma indalo ibuyanga. Abazali babengelalutho sebesephuma abantwana ukuthi bayisetshenzisa emasimini kungamelanga basebenze. Kule two issues lapho empowerment yokuthi ngabantu abakho uyakwazi ukuhamba nawo emasimini besiyakuncedisa lokho bengabhadala lutho hayi lokho asilani lakho. But esikuselayo esingakufuniyo ukuthi usebenzise abantwana abancane beqatha njengabantu abadala ubabhadala. Aloko sekuyi-child labor and ne-child abuse yabesitholakala kakhulu lapho.
Alali ake likhulumisane lohulumende njalo wayesithini ngalolu daba? Umthetho weZimbabwe uthi?
Hayi lapho wayesekela kakhulu, wayesupporta kakhulu. Even kuma-international forums, yilo lodwa udaba esathi singakhuluma ngalo, uhulumende naye asisupporte. But into esihlupha ukuthi akuna mithetho ngaphandle nje ngama-ILO instruments. Ayabe khona but umthetho seZimbabwe esingathi wawukhona singathi khathesi but ngesikhathi engangingumpresident mina sasikhuluma kakhulu ngokuthi akube lo mthetho okuthi umuntu ozatholakala esebenzisa abantwana abe nesiqetho esibuhlungu lokana ukuthi ngoba yinto engalunganga ukuthi ukhathe abantwana basebenze njengabantu abadala obabhadala izimali uzayenza ukuthi bangayi esikolo uzakwenza ukuthi bathole enye imikhuhlane abantu akukhula belayo okamelanga ithole laba bantwana abalele kule-age kathesi ngendaweni aleyo kuthi kulama-artisan amayining lawa amakholokhoza lawa okungabantwana okuncane sathi kuthola kukhona thi ngoba sasenza ama-field visits ukuthi uzabathola bethole izindishi namabhabhu nemigomo emikhulu leyi bezama nabo nyesi abadala kodwa khona bebhadalwa ngomuntu ebasebenzise yena lo kwabekholokhoza khonabosinayiti ngale emaplazini bela imigwayi kulama-pesticides asetshenziswayo khona ngale kunenge okutholakala and kungumkhuhlane ukuthi kuphambanisa abantwana abancane.
Labo ke abaqhatshi abangaphiyo izisebenzi zabo impahla zokuzivikela
uhulumende wazama sibili ngoba inasa sasithi singabika kibo ukuthi heyi kule ndaba ezinje lapha nalaphayana akuna protective clothing hayi babezama sibili but into eyayisihlupha kakhulu ngabantu laba ama-Chinese ndingamangalukuthi ama-China alaphana abaniki sebenza ama-protective clothing sasingaboni improvement and abaningi bakhona bayevilwa ngukhulumende wayekhona lo ukuthi athina weare protected by the government and akhona into elingasenza yona abantu athiwa vesesentulwa ngenzani manje.
umnumzana George Nkiwane yingcwethi ecubungula eziphathelane lezisebenzi. Wake wakhokhela njalo inhlanganiso ye-ZCTU lapha obekhuluma ezimele esegweru.
Yebo mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo. Mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Izakamizi zemaNdebeleni seziveze imbono ehlukeneyo ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Abanye besithi bavela bavalelwa phandle kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse nguhulumende weZANU-PF kuze kube lalamhlanje. Kodwa abanye bathi sebefake ithemba labo ekusebenzeni kumbuso wezabelo owe-devolution. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inengi labantu lesaba ukukhuluma ngesimo sezombusazwe ezweni ngoba ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho. Abanye ngabathi bayesaba ukulandelwa ngabacuphi njalo lomongameli okhona manje umnumzana Emmerson Mnangagwa kabaka kuboni ukuguquka kwakhe kuzolo yakhe embi abayesabayo. Inengi labantu lithi konke okubi isigaba semaNdebeleni esibhekane lakho kusukelwa ilizwe lithola uzibuse umongameli Mnangagwa ebelesandla esikhulu njalo lokho kwaziwa la ngumhlaba bethi akunanto entsha abayikhangelele kuye ngoba ulocuku. Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi isigaba semaNdebeleni sasibeke ithemba kumabandla aphikisayo kodwa ithemba lelo seliphelile ngenxa yamabandla aphikisayo asemanengi kakhulu okuzakwenza kube nzima ekukhupheni ibandla elibusa ngocuku.
Ubuningi bama-political parties esilawo kathesi elizweni buyatshengisela i-two things. Into yokuqala buyatshengisela ukuthi kungabe kule democracy eneleyo ukuthi lalowo nalowo azimele in terms of chapter 67 of the constitution. Second, kuyatshengisela i-confusion. Ngoba uma sesikhangele ukuthi abantu balenjongo ukuthi babe ne-ideology efanayo eyokuthi bachintshe iZimbabwe for the better. Angiboni sibili ukuthi lalo lalo angasimela yedwa sigcine sisiba lama-parties adlula 100. Abantu banganquba ikakhulu uma sesikanele i-opposition. Amanye ama-party akhona lokhu engezelela edabuka eqhamuka ngelanga ngelanga.
Umnumzana Mthobeki Ncube uthi kabazizwa bekhululekile ngokungena kwaMnangagwa embusweni.
Asikuboni ukuthula ngoba ukuqala njalo kasimjabulani nemathebeni ngoba ukuqala wabulala abazathu ngeGugurawonji. So we are not happy about him.
Ibandla elibusayo abantu bathi alehlukananga lemikhuba yalo yokuhlukuluza abantu abatshengiselayo abakhuluma iqiniso kumbe abasola umongameli. Okungumqondo osekelwa ngumnumzana Lakson Maphosa isakhamuzi sakobulawayo.
Hayi lokho akukho lapha elizindlele ngaze usukume uthi itoyito icine nobotshwa lokho efana nomgabe waphumayo.
Ukwethuselwa kubikwa sekuqalile emakhaya ngitsho lasemadolobheni. Nanku ibandla elibusayo liqalwa ngokuthatha inombolo zalabo asebabhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR. Unkosazana Netsayi Phiri uyalandisa okwenzakala kibo enkayi.
mina ngingasho sibili ukuthi khona abantu special emakhaya bayethuselwa belandelelwa ukuthi khona bekhangelelwa ama-seri number ukuthi khona babhalisa njani amapikitsha lawana nxa kuyikuthi khona sebevota bona bezanu bazahle bebona ukuthi wena usuvotele i-opposition party engasiyo ZANU PF.
Umumo wezombusazwe eZimbabwe awukabi lenguquko ebambekayo lokhe kungene umnangagwa. Amabhanga awala mali, akula misebenzi, abantu lokhe benyamalala, abanye bayabotshwa mahlayana, kuthi wezombusazwe akucaci, nanto ilizwe selilamabandla adlula ikhulu, kungesi wonke azakuma kukhetho oluzayo. Kukanti emaNdebeleni abantu bathi kungaba nganeno uma uhulumende engalandela isisekelo sombuso kulandelwe umbuso wezabelo. Ngimela iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokungananzwa kwemisebenzi yabantu abesifazana ikakhulu abalwa impi yenkululeko. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni elingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zababalisi veMelika ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ziphakathi kokukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi kanye lokungasekelwa kwenhlelo zemfundo elizweni. Edolobheni le-Oklahoma lele-Kentucky kulaba balisi abangaba zinkulungwane ezingamatshumi amathathu abakhalale umsebenzi. Umongameli Julius Maad Bio usefungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ilizwe laseSierra Leone ngemva kokunqoba kukhetho oluphindiweyo olweRunoff ngemva kokungqikilana lobencintisana laye ekhanya laye ethole amavoti amaningi. USamura Wilson Kamara owebandla le-All People's Congress Party. Amabandla ezombusazwe abalisa ele MDCT lele ZANU PF ayaqhubeka ngenhlelo zawo zokukhetha abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo. Kodwa kunohlupho olulodwa amabandla la abikwa ehlangana lalo. Baningi kakhulu abantu abafuna ukuncintisa bewamele. Kwezinye indawo njalo kulokufuthelana phakathi kwamalunga edale labasakhulayo abafuna ukuncintisa ezikhundleni zalawa malunga abathi sokuyisikhathi sabo. KuZANU PF bakhona abafana lomnumzana Obed Mpofu abathi kabasafuna ukubuyela ephalamende ngakho kabasoze bancintise. Kodwa endaweni eziningi kwedletshwana kuma primary elections kumabandla womabili. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli seMDCT unkosazana Tabitha Khumalo lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Belief Gawule onguye osungule ingxoxo.
Okuqakathekileke kwikho kakhulu kwikwedlula zonke izinto lokhu yikuthi abantu banikwa ithuba lokuzikhethela. Ngokunjalo akukhathalekile ukuthi ama-CVs ngaba maningi kanganani, njalo akula kuxokozela ibandla lethu leZANU PF likhetha ukuthi abantu bawazikhethele izithunywa zabo kungela kuphanjaniswa. Kodwa kulabanye yes, kuliqiniso ukuthi abanye bebefuna ukuvalela abanye. Kodwa ikhomishini yethu ekhona phezulu ngalo mkhokelo phezulu ithi abantu bengavalelwa, abantu bengasubmithi ama-CVs noma ebaningi kanganani, bazahamba beyehlala phansi ikhomishini ephezulu ivete kuhle abantu ukuthi bayenelisa yini ukuthi bangene ngama-guidelines abekwe yiphathi. Ngoba shopho ngokuthiwa kungathiwa uyangenwa, hayi, kodwa kule ndlela phela iphathi yalihlelile ukuthi umuntu wonke nje okwalifayayo ya qualify lapha ngama guidelines ayithulwa iparty lawo.
Makumalo siyazi kubandla lenu elani liphakathi kokuqhuba uhlelo olufanayo njalo banengi impela abafuna ukuncintisa. Liluphatha njani lani loluta?
Thina njengebandla le-MDC likhokelwa ngubaba u-Advocate Jamisa, sesitshele abalandeli bethu abakuma-structures ethu ukuthi abazizwa belentshukuntshuku ukuthi bafuna ukumela uZulu waseZimbabwe sibakhiphe ebugqilini lobo. Isikhathi sesifikile ukuthi babise ama-CVs abo ebandleni lethu siwacubungule. Kodwa sonke siyazi ukuthi izihlalo lezi ngasoze zanele ama-CVs angenileyo. Kodwa esikukhuthazayo yokuthi kuma-structures yethu abantu abahlale phansi bakhulumisane, esithi ngesilungu yi-consensus. Kodwa kakutsho ukuthi siyabafosela ukuthi bakwenze khonokho. Nxa kwehlule i-consensus leyo, sesizathatha ama-CVs lawa siwakhangele, silandela imigoqo esiyibhalileyo njengebandla epha abantu abafuna ukumela uZulu ephalamende kumbe ekhanseli. Silandele umgoqo, singabona umuntu ofake i-CV ehambelana lemigoqo le esiyifunayo kodwa bebaningi esikhundleni esisodwa. Kulapho-ke sesizahamba-ke kuyona leyi i-district uZulu ayekhetha-ke inkokheli abayifunayo ngaleso sikhathi.
Babugawule, bakhona abanye abangamalunga edalela ephalamende kubandla lakho abavinjiweyo ukungena kuma-primaries abathi bavinjiwe ngoba benakanelwa ukuthi ngamalunga e-G40. Ungathini ngalokho?
Lezo ngezangekhaya mthungameli. Hanje yabona umuntu esiphima kiwo ula khona kwano kwizinto kade kuhluphahlupha kuyo kwahluphahlupha njengoba sikhathe sesikhuleli banga. Angeke ngikubalekele khona ukuthi kungaba labanye abangase befuna ukuthi bevalele abanye abababonayo ukuthi bengabadla ekhethweni kumbe abafunwa ngabantu bebaninda-ninda. Lokho kungabatholakala. Kodwa kade ngingakahlangani lakho ukuthi ngikuzwisise ukuthi kungabe kwenzakale ngathi khonokho bese ngisithi ngabe kade singinika impendulo ukuthi kodwa ngokubona kwami abantu nje abayisaba abanye abantu abangabadla ekhethweni lapho.
Makhumalo, ngize kuwe kwelakho ibandla sesibonile kwezinye indawo uthola kulelunga ledalela ephalamende elisebenza gadalala mpela. Ngiphe umzekeliso kulowo mama uJesse Majome liqwetha uyasebenza kanzima kodwa bakhona abanye abafuna ukuncintisana laye kuma-primaries. Liluphatha njani udabulo nje?
Akukhethelanga ukuthi ungubandlami nginje nxa sibaningi kuzamele sihambe ku-primary election. So sokuqakathekile nxa akade sebenza u-honorable wethu i-district yakhe izambisela ngoba ubesebenza kuhle lapho.
Ungayigqiba uthini khonapho baba uGawule?
Abanye bethu laba abangani bethu laba kwezinye amanye amaphathi ayisho la primary. Ngabona kwesinye isikhathi lapha i-MDC thing sithi yenza ama-primary bethwala abantu nalezimota besiyabasawo kusenta eyodwa ye-constituency. Wona yabethwala uyabe ngomunye ucandidate ethwala abantu bakhe. Lo munye ongalama-resources ahlaya ehluleki kodwa efunwa ngabantu. So ungakhangela ikwenti labo babe ngakhondakta ama-primaries. Asiyo election kuriga loko ama-primaries ngendlela enjalo.
Akuyigqibe mama Makhumalo, nasi indaba uGawule uthi akulama-primaries eliwenzayo lenza amadlwane nje liyaqilibezela.
Singathini uGawule vela ebandleni eselibulele ilizwe sesisifa ezibhedlela kakula mithi. Basiqambela amanga ukuthi odokotela amasosha abuye ezibhedlela empilo abantu bafa ekuseni emini ntambama beswela yena nje udokotela besehluleka ukubabhadala imirholo yabo besebenzile ngensuku zanamuhla. Anta bethu baye ezikolo emayunivesithi sidengisa izindlu lenkomo ukuthi labo ababe ngamadokotela ubone ibandla likababa uGawule libhadala abantwana bethu ama-$200. Kwelethu ibandla kasithwale abantu uyazibonela la okwenzakala kulezi nsuku kumarali yethu. Asithwale umuntu laphana ngumzwangedwa ngoba umntwana waseZimbabwe usesidlwa luklubhu uma ngoyiselala eziko lina likhomba ngowaphakathi.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule. Ke yesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Izolo bekulusuku lokuvezela uZulu ingozi yabo makhuphula kule United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngosuku lolu bekuhlolisiswa okumele kwenziwe emazweni amaningi lapho okulabo makhuphula abangabulala abantu abangonanga lutho. Ilizwe leMelika lisebenza lamanye lizama ngamandla wonke ukuthi kugejwe umaqhuphula abahlanyelwa ngamalocacha. Ilizwe leli ledlula amanye amazwe ngokusekela ukuvikelwa kwabantu abalakho ukubulawa ngumaqhuphula lezinye izikhali. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika lafaka phose amabhiliyoni amathathu amadola, $2.9 billion, yokuvimba ukusetshenziswa kwezikhali ezijiyeneyo kanye lokugebha umaqhuphula emazweni alikhulu. Lokhu kwenzelwa ukuthi kuvinjwe ukuba izikhali zingatholwa ngamalocacha labantu abangamahlongandlebe. Kusukela ngomnyaka ka-2003, ilizwe leMelika selincedise ukuthi kulahlwe izikhali ezijiyeneyo ezifika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 39,000. Izikhali lezi zigoqela okuthiwa ngama-man pads, okusetshenziswa ukudubula indizamchina. Kungaba lomonakalo omangalisayo izikhali lezi zingatholwa ngamalocacha. Uhlelo lwe-Mine Risk Education solusize abantu abaningi okumangalisayo ababelakho ukuthi babulawe kumbe balinyazwe ngomaqhuphula. Olunye njalo uhlelo olusiza abantu ngolwe-Survivor Assistance olusekelwa lilizwe leMelika. Ngaphansi kohlelo lolu, abantu abalinyazwa ngomaqhuphula bancediswa ukuthi kuphole izilonda zabo njalo benelise ukuzisebenzela nxa sebesilile.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leBulawayo City seliqashe owayengumdlali weHighlanders ubekuThemba Ndlovu njengomsekeli kamqeqeshi walo uDarlington Lolo, kubika uJoseph Ntanji.
Umgcinisihlalo weqembu leBulawayo City uJerry Spanda uthi bakhangelele ukuba uNdlovu aphathise kakhulu leli qembu njengoba bebevele benyela umsekeli kamqeqeshi kuleli qembu elikumnyaka walo wesithathu lidlala kusigaba sekhasi lePremier Soccer League.
Ya, ubeke sesimqhathile. Sicabanga ukuthi ukuthatha ubeke abuye kuBulawayo City kungayincedisa kakhulu iBulawayo City. Njalo lokuthi nxa elile team kumele libe lomuntu elikwazi ukuthi even head coach engathi engihamba bathibe lo muntu oyi-understandayo ovele ngowena.
UNdlovu udume edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lama-Warriors njalo ukuqeqetshwa ukuqale ngesikhathi eqhatshwa uba ngumsekeli kaKelvin Kayindu kuqembu leHighlanders. Uphinde wasebenza njalo loKayindu kuqembu leHawumayina njalo nguye obesele ezibambile esidukwini kuleli qembu ekubuyeleni kukaKayindu kwele Zambia. Kodwa ngeshwa elikhulu-ke leli qembu lisuke labhuluka kungakaqali imidlalo yalonyaka yesigaba sekhasi lePremier Soccer League. Iqembu leBulawayo City lilemiklomelo emine kumidlalo emine eseliyidlale lonyaka. Kodwa uSpanda uthi lesi simo sizaphanga siguquke ngoba abadlali bakhe bedlala kuhle kakhulu.
Ukudliwa khona kokusenzayo kusiyenza ukuthi sicorrect ama-mistakes amaningi, but in terms of field of play it's only that ukuthi ibhora liwina ukuthi uhlohlile kuphela, but in terms of play wonke ama-team asidliwe wona la ma, why not? You can phone ucoach esidlalela ukuthi iBulawayo City njani ngendlela edlala ngayo. They will agree with me ukuthi khona hayi ibhora lidlalwa linathisa amanzi.
Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizemukela ele Black Rhinos enkundleni eBarber Fields emdlalweni weviki lesihlanu kumidlalo yalonyaka ye-PSL. Ngimele iStudio 7 ngokuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziqhiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition atshengisele eHarare namuhla esithi afuna kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu i-Human Rights Watch ithi kulokusetshenziswa kwabantwana ngendlela engafanelanga emaplazini alima igwayi, i-child labor ngesiNgisi. Mthwakazi kwanele okwamanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.